Umnandaba kwa utshele izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika emhlanganweni eNew York ngesonto ukuthi uyajabula ngendlela ilizwe leBrithani esilidlelana ngayo lelizwe leZimbabwe.
1979, when Margaret Thatcher became Prime Minister of the UK, we were at the peak of our armed struggle in Rhodesia then, and she became Prime Minister. She was the architect of the Jakarta House Constitution that brought about the cessation of hostilities and bring about the Jakarta House Constitution. That's a woman. And then after that, several other men came and spoiled the relations. And since this time around, the men came in another woman.
Kunengi okwenzakala nxa kulabesifazana embusweni kweleBrithani. Wathi kulonkosikazi Margaret Thatcher ngesikhathi impi yenkululeko isitshisa, wenza ukuthi kube lokukhulumisana lesasilisana labo. Khathesi sekulonkosikazi May ukufisa ukudlelana lathi kahle, kodwa-ke kwangena amadoda embusweni kwaphambaniseka ubudlelwano bethu. Ngathi ngisanda kuxoxwa ukuba ngumongameli, ngemukela ucingo olwaluvela kumphathintambo wakwaleBrithani uTheresa May, wathi sikhulume konke esifisa ukuthi kwenziwa lelizwe leBrithani. Ngathi kame okwenyanga ngike ngilungise uhulumende wami. Kuthe kufika isikhathi leso, wangitshayela ucingo sakhuluma ngakho konke esikufisayo. Wathuma umuntu njalo ukuthi azekhulumisana lathi. Sathokoza sibili ngalokhu okutshengisa ukuthi sokulobudlelwano obuphezulu phakathi kwelizwe leZimbabwe leBrithani.
The first candidate which spent in an envoy to congratulate the new administration was the UK.
Kodwa-ke umnangagwa uthi akucaci kangako okwenziwa lelizwe leMelika.
Here, watch this out.
Ilizwe leMelika kungani asikuboni kahle ukuthi kuhamba njani lapha. Kusesekude phambili sibili. Kwake kwabuya amalunga edale leCongress abhala ugwalo olujulileyo asichothoza okunye okumangalisayo, kodwa bathi bebuya okwesibili kwaba kungconywana. Ubudlelwano bethu kabunjengalokhu okwakukhona singakazingeni thina embusweni. Sinethemba lokuthi ubudlelwano lobu buza kuba ngcono ngokuya kwesikhathi. Uphinde wathi lelizwe leGermany lalo lifisa ukuvuselela ubudlelwano lelizwe lakhe. Uthe akumelanga abantu besabe ubudlelwano belizwe leZimbabwe leChina njengalokho okwesatshwa ngabantu kweleZambia lapho abathi ilizwe labo selithengisiwe.
You have some fear emanating from our relations with the People's Republic of China. And fear is based on what you say has happened to Zambia. Currently, you might have heard that at the ground breaking, I went to the People's Republic of China in April and requested for support for Wange 7 and 8 plus,
costing over 1.2 billion. And nyaliswa elikutoyo ngokwesaba elilakho. Ngisanda kuthola imali engamabhiliyoni amabili lengxenye kwele China yokuvuselela inkampani yeWange Colliery. Sesiyitholile imali le njalo sesiyisebenzisa. Sikhangelele ukuthi sizathola umlilo kagesi othe xaxa esizawusebenzisa kwele Zimbabwe. Kasisoze sisebenzise imali kahulumende ukuthi sihlawule isikweletu lesi, ngoba umlilo kagesi lo uzabe usenzela imali. Ngakho-ke kangiboni inkinga yokuthi abantu besabe ngenxa yokuthi uhlelo lokuvuselela inkampani le luzabe lusenzela imali yokubhadala isikweletu.
So I don't see any danger where you have a project which becomes productive in terms of revenue stream to pay for itself.
Umnangagwa uthe kulolunye njalo uhlelo lokuphehla umlilo kagetsi olwenziwa eCaribbean ngemali eyathathwa kweleChina. Umnangagwa uthe kumele abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bazame ngamandla wonke ukuthi bathuthukise ilizwe labo.
I call upon you, my brothers and sisters, in the diaspora, to contribute to your country with the skills you have acquired, with with the connections he has made, make use of them to help your mother country, to help your father country, Zimbabwe.
Sasifikile isikhathi sokuthi ngisebenzele ilizwe lenu. Selinolwazi olumangalisayo elingalusebenzisa ukuthi lithuthukise ilizwe leZimbabwe. Kumele lenze khonokho ngoba ilizwe leli phela ngelenu. Njalo yikho konke lokhu esikufunayo. Lani elikufunayo. Kodwa ke umnumzana Dan Moyo okubandlale MDCT elikhokelwa ngunkosazana Dokozani Kupe uthi kuningi okumele kwenziwe nguhulumende weZimbabwe ukuze bacabange ukuthuthukisa ilizwe labo elibuswa libandla leZANU-PF.
Abantu balokhu benemibuzo ngoba basafuna ukuthi baqale babone izinto zisenzeka, kodwa isithembiso sona sikhona ngoba ubonakale ngumuntu ozimiseleyo ukuthi kube lo tshintsho elizweni. Sikumele a-adresse fundamentals awe democracy okuyiwona ayenza ukuthi udlelwane lamanye amazwe kungabi khona, sibonakale thina njengelizwe elingalandeli imithetho. So izinto ebesizeka kuye ukuthi kumele azilungise zona lezo ukwenzela ukuthi amanye amazwe angaphandle lawo akwazi ukusihlonipha, akwazi ukusebenzisana.
Umlandiko ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngu-Kip Stubbs.